Dube osebenzele amaqembu abalisayile Highlanders kanye leLevant Rovers uthi sesadlula isikhathi sokuba abadlali bebhola bengekela ukudlala inguqu babe ngabaqeqetshi kalula kanjalo.
Umqeqetshi wakudala nomqeqetshi wakathesi obizwa ngokuthi ngucoach educator kuthiyene kakhulu. Kudala kwakungafundelwa ukuqeqetsha abantwana, khathesi sokufundelwa ufundele ukuthi umntwana ingqondo zakhe zikhula njani nxa efundiswa ibhola lanxa umntwana ekhula nje emzimbeni wakhe ukuthi kutshintsha njani, kuyini okutshintshayo emzimbeni womntwana. Ungamfundisa lokhu lalokhu ngalesi sikhathi njalo kunika ulwazi olukhulu ku-coach educator ukuthi abekwazi ukuthi abantwana bafundiswa njani. Kudala kwakungekho konke lokhu, kudala nje umuntu wayethi nxa ephunguba le ntshukutshu yokuqeqetsha aqeqetshe.
Udube uthi abaqeqetshi bakulezi nsuku abasayenzi okokucabangela ngoba kusetshenziswa ulwazi lwakulezi nsuku, ikanti kudala abanye abantwana babethwala nzima ngoba umuntu welethambo elikhulu.
Ekuqeqetsheni ngahlangana labaqeqetshi abanjengoku Alibaba Dube. UAlibaba Dube wayengumqeqetshi omkhulu kakhulu njalo ngangimthanda. Wayethi nxa evetha, kudala kwakuvethwa ngamehlo kukhangela, wayethi angakuboni leziqwanga ngathi hey ndoda, hey isayizi yakho kayikho lapha, yekela abantwana abadlala ibhola. Kudala nje kwakuhlekisa ukuthi ukuvethwa kwakukhangelwa nje ukuthi umuntu nje nxa ulo mzimba ongani mkhulu njalo uhlupha ulanza ibhola basebethi kawudlali namuhle even ungumntwana.
Ngesikhathi esakhula uDube udlalela amaqembu ambalwa koBulawayo, eMasvingo kanye laseTriangle.
Emdlalweni wenguqu ngadlalela iNgwevu Crackers, sayipromote siyangena kudivision 1 ngo-1985. Ngasuka lapho ngadlalela iKismet United, iStars United, leTriangle United kuDivision 1. Ngadlala la kuHighlanders, angidlalanga kakhulu kodwa.
UDube ufundele ukuba ngumbalisi ekolitshini leBondofi elisemaSwingo, lapho afunde ndawonye labanye abadlali benguqu abadlale kuzinga laphezulu ababalisa uTaurai Mangwiro, layo ngumqeqetshi njalo osebenzela elizweni leBotswana. Ube ngumqeqetshi weqembu labafana abasakhulayo abaleminyaka engaphansi kwelitshumi lanhlanu eliphatheke kumncintiswano we-Youth Olympics oqhutshelwe kweleSingapore ngomnyaka ka-2010. Kulezi nsuku benzela kwele Namibia. Ngiyimele iStudio 7 ngoBulawayo, ngingu Joseph Njanji.